Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abedlula amakhulu ayisithupha, i-636, abahlolwa izolo batholakala belegcikwane le-COVID-19. Luthi umkhuhlane lo sowabulala abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu, i-5148, kusukela ngombimbitho nyakenye. Abantu abanengi bathi sebephila nzima ngenxa ye-COVID-19. Unkosazana Pretty Mpofu, ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo, uthi umthwalise nzima umkhuhlane lo.
Kusukela ekubeni lendlala ezindlini, abantu bayalamba ezindlini ngoba abantu abanengi sinanzelela ukuthi ngabaphila ngokuzisebenza. Ngakho ngesikhathi se-COVID abantu bayahle ukuhamba beyenza imisebenzi yabo bekhululekile ngenxa yokwesaba kumemetheka komkhuhlane. Njalo sesikhangelele labantwana abesikolo, sokule too much teenage pregnancies, sokule too much drug abuse, abantwana betshona emgelweni bebhema izidakamizwa ngenxa yokuthi kabaye esikolo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Greta Sibanda, isakhamuzi semganwini koBulawayo.
Abantu bakithi ngesikhathi se-COVID-19 bathwele nzima kakhulu. Okwakuqala, abantu bakithi kabalamali, abantu bakithi kabasebenzi, izinto ziyadula phandle lapha. Abantu bakithi kabalamali ukuthi bazise ezibhedlela, kabenelisi ukuthenga imithi alibana begula, ikakhulukazi ngesikhathi se-COVID-19.
Uyakhala lo nkosikazi Sharon Luphahla ngomkhuhlane we-COVID-19.
Umkhuhlane we-COVID-19 lo ngibona ngani uhlasele kakhulu abantwana besikolo ngoba sekuleminyaka emibili abantwana bengahambi esikolo ngendlela eyiyo. Njalo futhi izikolo zethu kanye lamayunivesithi, i-online learning vele ayizange ike iphumelele. Kusenza alwa uhulumende ubeyithuthukisa i-online learning ukuthi lanxa abantwana bengahambi ezikolo physically but bebeqhuba online learning ukwenza ukuthi ikusasa yabantwana bethu ingaze yancindezeleka.
Umnumzana Senzo Hadebe, umongi osebenza koBulawayo, uthi inani labantu ababulawa ligcikwane litshengisa ukuthi umkhuhlane lo lokhe ukhona. Ngakho kuqakathekile ukuthi uZulu alandele izixwayiso ezivele kwezempilakahle.
I-COVID-19 lokhe ikhona phakathi kwethu. Uhlupho lwayo ukuthi yisitha esingabonakaliyo, ngakho ulakho ukuthi uhlangane laso lapho ongacabangeli khona. Yingozi enkulu leyo esihlangana layo. Okokuqala, okwesibili, singakhela amanani abantu abafayo bebulawa yi-COVID-19 kutshengisela ukuthi lokhu ikhona, ngoba kwelinye ilanga uyathola kukhuphukile, kwesinye isikhathi kwehlile. Kodwa-ke ukuthi kulabantu abalokhu besafa kutshengisela ukuthi i-COVID-19 lokhu ikhona njalo sisaselayo okwesikhathi esilandelayo. Kufanele sihlale siqaphelisele kuze kufike leso sikhathi kungasela abantu abafayo ngoba bagulayo.
Uhulumende ukhuthaza abantu ukuba balandele iziqondiso ezethulwa ngabezempilakahle sonke isikhathi ukuze bezivikele ekuthapheni igciwane le-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle luthi bedlula izigidi ezine, i-4.2 million, abantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Asebehlatshwe ijekiseni yesibili bedlula izigidi ezintathu, i-3.2 million. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.